Tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 5 kuNhlangula 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
ama reforms akade ukuthi bona abayenza ama elections ebe credible and ebe free and fair, ngoba siyakwazi ukuthi if we go for this election without ama reforms and most like that I already are in favor of one umnangagwa. So sithi bona kunjani kube lama reforms first so that the political playing field even level.
Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bamabandla kumanyano we-MDC Alliance zitshengisele ezidaladini zeHarare zifuna inguquko emthethweni oqondisa ukhetho.
Umhlangano wethu wakuqala njengeZimbabwe Electoral Commission leprovinsi yakoBulawayo uthi sihlangane lama-aspiring candidates ukuthi sibafundise ngelanga le-nomination code. Sikwenze lokhu sile njongo yokuthi abantu nxa sisiyahlangana mhla ka-14 sihlangane lesiza lezinto eziqondileyo.
Abekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission, iZEC, bahlangene lamalunga amabandla wonke akoBulawayo akhangelele kuncintisa kukhetho lwalonyaka. Uhulumende weMelika usekhethe umnumzana Brian Nichols ukuthi azoba ngummeli walelo lizwe eZimbabwe. Idale lesenethi lingasuthiseka ngembali yakhe ukuthi athathe leso sikhundla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bamabandla kumanyano we-MDC Alliance okhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa zigcwale ezitaladeni zeHarare zifola njengendlela yokuveza izikhalazo zenguquko eziyifunayo kuziqondiso zomthetho olawula ukhetho ukuze ilungisiswe andubana kwenziwe ukhetho lwalonyaka. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Bekuhlatshelwa kugidwa lapho abasekeli bamabandla omanyano owe-MDC Alliance betshengisela edolobheni leHarare namhlanje emini. Ekhuluma labasekeli balomanyano, umkhokheli walelo bandla umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe kalisoze livume ukuqilibezelwa kukhetho lonyaka, njalo bazaqaphela ukuthi izekhi ilalele izikhalazo zabo. Uphinde wathi ukutshengisela kwanamhlanje kungokokuqala behlela ukwenza endaweni zonke zeZimbabwe. Phakathi kwezikhalazo zabo bathi kumele zilungisiswe, zigoqela ukulungiswa kwamaphepha okuvota, ukuhlungisiswa kogwalo lwabalelungelo lokuvota ele-voters roll, lokuthi abebutho bangangeni endaweni zokhetho ngoba bengethusela uZulu ukuthi avotele ibandla leZANU-PF. Omunye wabakade betshengisela umnumzana Jabulani Ndlovu uthi lezi ndaba nxa zingalungisiswanga ukhetho alisoze lube ngolukhululekileyo.
Ama reforms akade ukuthi bona abayenza ama elections ebe credible and ebe free and fair, ngoba siyakwazi ukuthi if we go for this election without ama reforms and most like that I already are in favor of one umnangagwa. So sithi bona kunjani kube lama reforms first so that the political playing field even level, wonke ama political parties and ebe equal access to everything that is being assessed by umnangagwa and his ruling party.
Ilunga ledale lephalamende lakoBulawayo uJesman Thofa uthi abakusolayo kakhulu yikungalandelwa kwezisekelo zombuso emalungiseleni okhetho, njalo bekhangelele ukuthi iZEC ilandele imithetho ikakhulu edabeni logwalo lwabelelungelo lokuvota olwe-voters roll.
Bathethi liyabona abapronounce ama-elections lawa ukuthi azaba khona, kuzaba le-nomination code futhi mhlaka 14. Okukhona yikuthi ngaye abantu ama-principles njengo-president, even u-member of parliament, kuyafunakala ukuthi wena ngaye uhambisa iphepha lakho ele-nomination ufake abantu abakhona ku-voters roll. Manje sizabe sibakhangele ngaphi ngayi-voters roll ingakaphumi? So yikho okunye kwezinto okwenza ukuthi sibuye ngathesi sibe lokutshengisela lokhu kukhona.
omunye wabasakhulayo umnomzana Nkosi Lati Juwane uthi sokuyisikhathi sokuthi uhulumende alandele okufunwa ngabantu hathi ukuba ngutando kayiphikiswa. Umnumzana Khosa siziba yena uthi kuqakathekile ukuthi abebutho bengangeneli endabeni zokhetho.
Thina sithi hathi amasosha akaphume kasuke ezeke engangeneli kwezokhetho, sifuna amasosha ebuyele emabharaki. Njalo sithi sifuna ukwazi ukuthi ballot paper liprintwa kuphi, njalo ngubani. Sizokwazi njalo ukuthi ama-ballot paper akhona aprintwe emangaki, azadindwe emangaki. Kubeke segcekeni konke ukwenzela ukuthi ama-election.
Bese kulokukhonona abamanye amabandla aphikisayo besithi umanyano we-MDC Alliance usuthathela ikomishini yezeki umsebenzi. Okungumqondo ophikiswe uNkosazana noMathemba Ndlovu, umgcinisihlalo wesigaba sakoBulawayo ebandleni, othi izeki kakumelanga iyamele loba yiliphi ibandla lezombusazwe.
Izeki asiyithathele umsebenzi, izeki i-independent body kumele ilalele ukuthi abantu bathini. Khonokho ukuthi izeki iqamele elinye ibandla, isibone ngani abantu abakhuluma izifiso zabo sebefuna ukuyithathela umsebenzi kayifuni. Esikufunayo ukuthi izeki yenze izinto ezicacayo, otherwise lo nyaka silandanga kudala.
Lokhu kutshengisela kwenziwa ngemva kwesaziso sikamongameli Emmerson Mnangagwa Selanga okuzaziwa ngalo ukhetho lukamhlaka 13 Ntulikazi. Abebandla elibikwa lithekelwa ngoyengumongameli umnumzana Robert Mgabe ele-National Patriotic Front labo batshengisele usekelo lwabo kuchamisa lokutshengisela kwe-MDC Alliance. Ibandla le-NPF belimelwe ngumnumzana Jelas Mawarire loShadrick Mashaya Mombe ababengamalunga awe-G4 ebandleni le-ZANU-PF. Abamabandla aphikisayo lezinye inhlanganiso ezizimeleyo sebelesikhathi eside bekhala ngokuthi ibandla elibusayo eliZANU-PF kalizange linqobe ngokomqotho, kodwa bahlala besenza ubuqini labebutho ukwalela embusweni. Melesi Joseph Seharare, New Gibson Bay.
Ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC ihlangene lamuhla lamabandla wonke akoBulawayo akhangelele ukuncintisa kukhetho lalonyaka esikolo seMilton Junior. Bebonisana ngengwalo ezidingakalayo mhla zilitshumilane kuyona le inyanga edalelwe ukubhalisa ele-nomination court elizahlala eTradegold kucourt 5. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amalunga amabandla akhangelele ukuma kukhetho lwalonyaka lamhlanje athole imfundiso esuka kwabezek mayelana lengwalo ezidingakala ukubhalisa edalele nomination court okumele bazise emahofisini abo akoBulawayo. Obona ngezokuqhutshwa kohlelo lolu koBulawayo uNkosikazi Sithembiso Khuphe uthi lo ngumhlangano wabo wakuqala lamalunga amabandla ezombusazwe ojonge ukubabonisa ngokumele bakwenze kusasele sikhathi, ngoba lonyaka amabandla akhangelele ukuma kukhetho manengi.
Umhlangano wethu wakuqala njengeZimbabwe Electoral Commission leprovinsi yakoBulawayo uthi sihlangane lama-aspiring candidates ukuthi sibafundise ngelanga le-nomination court. Sikwenze lokhu sile njongo yokuthi abantu nxa sisiyahlangana mhla ka-14 sihlangane lesiza lezinto eziqondileyo, ngoba siyananzelela ukuthi ama-political parties maningi kathesi. Abantu bangabuya lezinto ezingakwananga kuzabathwalisa nzima, lathi kusithwalise nzima futhi ukuthi siqede ngalelo langa.
Usikomichi we-ZEC umnumzana Daniel Chigaru uveze ukujabula ngenani labantu abangenela umhlangano ethi uqhutshwe kuhle.
Namhla lapha besilo msebenzi wokuzama ukufundisa lokulungiselela abantu abafuna ukuba babe ngama-candidates. Sibalungiselela ilanga lamhla ka-14 lapho sizawuhlangana khona as i-nomination court zihluza abantu abafisa ukuthi babe ngabameli. Sisalungisa ukuthi abantu bazabhatala ngayiphi indlela.
Unkosikazi Charity Mpofu okhangelele ukuba lilunga ledale lephalamende emele izaphu enkulumane uthi uhlelo lolu luyabukeka.
Uhlelo obesilalo lezekhi lubele usifundisa kakhulu. Sibona angathi kuzasezela kube lula ukuthi siregiste, ngoba nxa singaqalisa khathesi kusiyafika ilanga kuza kuba lula ngoba ama-corrections siyabe sesiwenzile.
Unkosikazi Nomvula Mguni okhangelele ukumela ibandla le-MDCT ekhokhelwa unkosazana Thokozani Khuphe eBulawayo East uncome uhlelo lwezekhi.
Uhlelo luhle kakhulu ngoba mbona ngazani singalandela lokho esikutshele namuhla. Akusoze kube le-confusion. Sizahambisa amaphephethu ngesikhathi, singaxokozeli ekugcineni.
Ilunga le-ZANU-PF elikhangelele ukuncintisa ukuba lilunga ledale elimela inketha mganwini umnumzana Elfas Mashaba uthi ufunde okunenyi emhlanganweni wanamhlanje.
Izekhi kuzosinika iziqondiso zokuthi njengama-candidates sizibambe njani, njalo lokuthi sisiya ku-nomination court mhlaka 14 kwini ukhangelelwe ukuthi ama-candidates akwenze. Ngile themba kuzasincedisa ukuthi siphange sikwenze izinto zethu nxa sikompeya ngokwenzakala ngo-2013 kwaba lama-problems abakhona abantu baxokozela, but nxa kusenzeka bazathi kuzahamba ngendlela.
Amabandla wonke akhangelele ukungena kukhetho lonyaka ajabulele uhlelo lwezekhi kanye lengcazelo yokumele kwenziwe ukuze bengehluleki ukungena ekhethweni. Abadinga ukuncintisa lonyaka bakhuthazwe ukuya emahofisini awezekhi koBulawayo bayaboniswa ngakho konke okuqondileyo okumele bakwenze. Labo abakhangelele ukuba ngamakhansila abahlawuli lutho kuthi amalunga edale lephalamende ahlawula ama-50 amadola, kuthi abafuna ukuncintisa esikhundleni sikamongameli bahlawula inkulungwane eyodwa yamadola, njalo amaphepha abo e-nomination alungiselwa eHarare emahofisini ezekhi hashi koBulawayo. Izekhi ichaze ukuba ngesikhathi amabandla eletha amabizo azabamela e-Senate kanye lamalunga e-proportional representation kumele bahlawule ikhulu lamadola. Kusukela izolo izekhi iqale ukupha amabandla lamalunga abo amaphepha okumele bawagcwalise bawabuyisele ezekhi idale le-nomination court lingakahlali kumbe ngelanga lihlala. Ngimela iStudio 7 koBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Usibalukhulu webhanga elikhulu Reserve Bank umnumzana John Mangudya ubikwa esithi ibhanga leli lizancedisa ukuthuthukisa inhlelo zamanzi elizweni ukwenzela ukuthi kuthuthukiswe inhlelo zokulima njalo amanzi atholakale lula. Lokhu kuphume emhlanganweni omkhulu owe-Water Infrastructure Investment Conference eHarare olenjongo yokuqoqa imali kuthuthukise inhlelo zamanzi ezingama-30 ezizalethela ilizwe amanzi amaningi. Evula lumhlangano ngokusemthethweni izolo, umongameli Mnangagwa utshele osomabhizinisi abakulumhlangano ukuthi ukuswelakala kwamanzi kwenqabela ukuthuthuka komnotho welizwe, ngakho uhulumende wakhe uzimisele ukuthuthukisa inhlelo zamanzi encediswa ngosomabhizimusi. Ukuhlaziya isimo samanzi elizweni kanye lenhlelo zikahulumende, sixoxe lomnumzana Sam Siphephankomo owake waba ngumphathintambo obona ngenhlelo zamanzi kuhulumende womanyano.
When I was minister wamanzi, a lot of businesses and investors were willing to invest. Kwakuhlupha ngaleso sikhathi i-question ye-51% wakufanele ukubana ama-investors ayisurrende to locals, ngizwa kuthiwa sebakukhipha. Engikwaziyo ukuthi ama-projects awe-water amaningi ami, especially even those engathiwa ngiwa-initiatile ami, referring to ngapha lapho kuhlangothi emphila kona ele Matabeleland. Kwakule Gwayishangani Dam li imi, kwakule Zambezi Water Project imi, kulama projects amaningi afanele enziwe even koBulawayo okuthi amanzi atholakale, abantu ama-rights abo ngamanzi abe protected. But mnambona ngana ma investors wonke la nga kutheni Zimbabwe is open for business balindele ama elections.
Bebesithi bazaqoqa imali yokuthi bethuthukise inhlelo ezingamachumi amathathu zamanzi ezizalethela ilizwe amanzi amaningi kakhulu. Kungenzakala yini lokho? Nxa kuyukuthi konke kuhambe kuhle ukhetho lwaqhutshwa kuhle.
Well, kwenze isikhathi abantu laba bayakhuluma izinto njengama-politicians abafuna ukuthi towards an election kuzwakale angani kukhulu okuzayo nxa bangaba yibo abasesikhundleni. Ngiyakwazi mina ukuthi lokho izinto ezingalula. Yinto efanele ibe planned properly njalo ithatha isikhathi eside. Ukwenza idam takes a long time. And so even lokuyenza amanzi ayefika ezindlini zabantu requires a lot of infrastructure. Amanzi adeveloped. Amanzi abo ngama 20, 30, 50 year plan. Lapha ayikho iplan enjengaleyo. Siphunguthi nje okuvikileyo yikho. Nxa kungaze kube layo iplan nguminister, nxa ungxenye ungwenye ibandla elingasilo elibusayo, iplan yakho izaba swathethi ngoba kuyabe kuthiwa ungaphumelela ukukwenza lokho. Then uyabe ungani i-government ebusayo iyasolwa. But iqiniso ukuthi angikholwa ukuthi bengakwenelisa lokho in the next 5-10 years.
Lo ngumnumzana Sam Siphepha Nkomo, owake waba ngumphathintambo obona ngenhlelo zamanzi kuhulumende womanyano. Sixoxelaye ekobulawayo.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Uhulumende weMelika usekhethe umnumzana Brian Nichols ukuthi azoba ngumeli walelo lizwe eZimbabwe. Idale leSenate lingasuthiseka ngembali yakhe ukuthi athathe leso sikhundla. Nxa idale leSenate lingasuthiseka, uNichols nguye osezathatha isikhundla esithiwe ngumnumzana Harry Thomas Jr. osaphethe isikhundla sokuba ngumeli someli weMelika eZimbabwe okwamanje. Umnumzana John Taylor utshelele umsakazo ukuthi akukazakali ukuthi uzabuya nini kuzoqala umsebenzi ngoba kuza kuya ngokuthi usuthisile na idale leSenate.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection namuhla sixoxa ngokutshengisela komanyano we-MDC Alliance eHarare namuhla usola iZimbabwe Electoral Commission ngokwala ukulungisisa izikhalazo zawo ngaphambilini kokhetho. Ukutshengisela lokhu kungenwe zinkulungwane lenkulungwane zabantu. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla, lilami uNtungami Linkomo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umkhokheli wakwale Jordan uKing Abdullah usekhethe ilunga ledale lakhe lecabinet uOmar Razaz esikhundleni sokuba yinhloko kahulumende esisele singasela muntu ngemva kokuthiya umsebenzi kukaHoney Malkin.
Ukusilela kwamafutha ezimota elizweni kuqhubekela phambili. Ukusilela kwamafutha lokhu kuqale ekuqaleni komnyaka, uhulumende wapha izizathu eziningi ezehlukeneyo ezivalisa ukusilela kwemali yakwamanye amazwe lokunye. Usomabhizimusi umnumzana Edwin Dlovu uthi ukusilela kwamafutha lokhu kungaba kubangelwa ukuthi uhulumende wafaka umthetho wokuthi amafutha kumele ethengiswe kuphela nxa ehlanganiswe lokuthiwa yi-blend.
Kobulawayo sesilodubo lololo lokushotha kwamafutha, kodwa ke sinanzelela ukuthi ke awashotiswa ukuthi ayabe ngekho. Ifuel iyabe ikhona, kodwa ke nxa ukuthi uhulumende wabe kumthetho lo ukuthi ke idaluthwe ke nge-ethanol, sokusenza ukuthi ke idelay ishorte, ngoba i-ethanol yangikhona iyabe ingeneli ukuthi abamagaraji bayithole bahlanganiseke le-fuel ibisiphuza ke. Sananzelela ukuthi ekuseni amagaraji wonke uzathola ke engathengisi ifuel belindele i-ethanol engekhoyo. Yiyo-ke i-artificial shortage-ke esiyibonayo lapha koBulawayo.
Kodwa omele ibhinga edalele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi imbangela yokusilela kwamafutha ikungahleleki kukahulumende.
Into ekhanyayo ukuthi lizwe lonke krisi sokugcwele ama-queues abantu abalayinela ukudinga ifuel. Ifuel njalo intengo yakhona isiqansile. Kuyakhanya sibisibile ukuthi kukhona okuswelakalayo phakathina kwe-distribution ye-fuel phakathina kwelizwe. Abaningi bethu bananzelela ukuthi kungabe kuyikushota kwe-foreign currency, also kusenza ukuthi laba abayi babathengisa amafutha benganelisi ukuthi bethole imali yaneleyo evela ku-reserve bank ukuthi behambe behoda amafutha ebuye elizweni. But kukhanya ngani njalo kungaba lenye international dimension ekhona eyokuthi khona amafutha lapho asuka khona intengo yakhona isiqandile.
UNdlovu uthi ukusilela kwamafutha ezimota lokhu sokubangele ukuthi osomabhizimusi abanjengaye bengenelisi ukusebenza ngemfanelo.
Ngoba-ke ngikhangela ngakini mina ibhizinisi yami ke ngezimota. Ekuseni kuya kumele zithele amafutha, kodwa-ke siyahamba emagarajini esithenga kiwo uthole kuthiwa kayikho ezitholakala emini. So kuyabe sokumisile-ke umsebenzi ukuthi izimota zisebenze. Ngokunjalo-ke kubisela phansi umnotho welizwe, ngoba-ke izimota xa zingelafela zingeke zisebenze. Kodwa-ke kuyinto-ke ebingalungiseka, ngoba yona ifuyele ngokwayo uyabe iwodiwe, uyabe ikhona-ke ngenxa yohlupho lukahulumende okufosa abantu ukuthi khona kabahlanganise le-ethanolu. Besithi kona bazama-ke ukuthi bathole imakhethi yayo mbe bathole bangezelela i-employment-ke ebantwini bakithi. Kodwa-ke ekuqineni kugcina sokubulala i-employment, ngoba-ke amakhampani abangasasebenzi kuhle ngokushota kwayo leyo fuel ngenxa yokuthi i-ethanol iyabe ingekho.
Lokhu kugcizelelwe nguSibanda othi ukungatholakali kwamafutha sokucobodisa umnotho welizwe ovele uminxele.
Umnotho waleli lizwe uvele waphazamiseka kudala okokuthi kathesi sokusezakala sokuyikucobodisa. Ukuswelakala kwamafutha sokuyikucobodisa umkhonomi waleli lizwe, ngoba esesibukhangelele kathesi ukuthi intengo yezinto zonke kufuze ukuthi ikwanise ukuthi iqanse kusukisela ngeviki elizayo. Ambona ukuthi intengo izahlala ilokhu ifanana. Siyakwazi ukuthi ibilokhu iqansa, but iqansa abantu bengakaqalisi ukukhala kakhulu. Kodwa kusiyafika kusiyaphela iviki elandelayo, ngiyakholwa ukuthi ama-customers nama-consumers, abantu abathenga izinto ama-basic goods eZimbabwe bazaqalisa ukukhala, ngoba intengo yakhona yabe isikhwele ngendlela esingayijwayelanga.
Intengo yamafutha ezimota emhlabeni jikelele ikhuphukile, kodwa njengenhlala yenza iyehla ngemva kwesikhatshana. Kodwa eZimbabwe intengo ingavele iqanse ayehli.
Udaba lolu silwethulelwe nguChris Gandhi we Studio 7. Kusukela ngesikhathi kubunjwa ibandla eliphikisayo le-MDC likhokhelwa ngumuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai, isigaba seMashonaland East sazakala singesinye sezigaba ezisekela ibandla leZANU-PF lobe ngumongameli ngaleso sikhathi uMnumzana Robert Mugabe. Kodwa amabandla aphikisayo kanye lengcwethi kwezombusazwe bathi lokho kulakho ukuguquka ngenxa yokudonselana okuphakathi kwebandla leZANU-PF okwamanje, lapho kuxotshwe iziphathamandla zebandla ezimbalwa esigabeni lesi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa emaningi amabandla azoncintisa kukhetho lwalonyaka kulokudonselana kwe-MDCT, icele likhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa likhangelelwe ukunqoba ngesilinganiso esiphezulu. Kusukela ngomnyaka ka-2000 i-MDC ibunjwa, kuze kube khathesi ibiqhubeka inqoba eHarare Metropolitan kukhetho lwamalunga edale lephalamende lakumasipala. Lokhu kuguquke kukhetho luka-2005 loluka-2008 lapho iZANU-PF enqobe eHarare South kuphela. Ngomnyaka ka-2013 iZANU-PF yalondoloza iHarare South yazothola ezinye njalo izihlalo ezinhlanu. I-MDCT yona yanqoba endaweni ezingama-23 njengoba ama-constituency aweHarare Metropolitan engezelelwa ngemva kokuqunywa kwamanye akhona. Obona ngezokuqoqwa kwenhlelo enhlanganisweni ye-Community Youth Development Trust, CYDT, esebenzisana labasakhulayo esigabeni seGwanda, uNkosazana Chasisile Ndlovu, uthi MDCT ilakho ukunqoba njalo kukhetho lwalonyaka eHarare Metropolitan.
Nxa siqathanisa i-performance ye-opposition ruling party endaweni yaseHarare, siyananzelela ukuthi i-opposition izibambile kakhulu eHarare, ithola amavoti amaningi ukudlula i-ruling party eyiZANU-PF. Lokho kusenziwa ukuthi abantu abaningi esibathola eHarare ngabantu abathola ulwazi olujulileyo njalo abathola abakwanisa ukuthi becubungule izinto ngendlela ebalulekileyo bebone ngelihlo elibanzi kulalabo abatholakala ngaphandle kweHarare abaphila ngepropaganda abayithola kuZANU-PF. Khathesi iHarare ngokwayo iyanelise ukuthi ibe labantu abangu 850,000 abayanelise ukurejista as voters, and iningi langkhona lingabantu abatsha abangabe bebona izinto differently njalo futhi abangabe bethakazelela ukubona utshintsho lwezombusazwe. Kungagcina kusenza ukuthi iHarare futhi iqhubeke i-opposition izibambi.
Okubangele ukuthathelwa ezinye zezikhundla leli bandla le-MDCT kukhetho luka-2013 zithathwa ngabebandla leZANU-PF. Umqondisi wenhlanganiso ye-hashtag This Constitution, uNkosazana Abigail Mupambi, laye uthi iHarare ngeye-MDC kusukela ngo-2000.
IHarare siyananzelela ukuthi kakhulu iyasekelwa nabantu esingathi ama-supporters awe-opposition. I-opposition parties sijayele ukuwina eHarare Central. But ke umahluko okhona lapha engibonayo omkhulu ngokuthi abantu abavothela i-opposition ngaseHarare bavothela ngezi sizathu zokuthi bona bayabe beyifuna i-opposition.
Kodwa unobhala kuhlangothi olubona ngezemithetho kuZANU-PF uMnumzana Paul Mangwana uthi kukhetho lwalonyaka bakhangelele ukunqoba eHarare Metropolitan kulandela inguquko ebekhona ebandleni lakhe yokuxotshwa kobe ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Okhokhela uhlangothi lwabasakhulayo kubandla le-National People's Party, NPP, uMnumzana Khulani David Ndlovu.
Siyabonga Mavis Gama. Hayi, isikhathi asiselaso, ngakho siyehlukana lapha. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlangano, sithi asidibaneni njalo ukusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.